lai mina njengomhlali zalo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokungani sokuhlukumeza kakhulu sokudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imthetho kumbe le ndawo lezi zokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalat angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi u-11 o'clock le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga behanjiswe emthethweni kube le ngalo yomthetho oqinileyo hatshi mbijani
manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo
ukuthi uyathufona bekutshela ukuthi abalamoto njalo uyathunguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uyebuya lo muntu lowo so kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu begcine bengaselathemba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo. Kaba sakwenza yini lezi nsuku?
Ama-patrols siwazwe kuphela sisiya kukhefu nekhisimusi lelo mnyaka omutsha. Kodwa owakathesi ayi kasibaboni. Sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezindlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana betshone bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo oqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wehle ugijima ungene endlini zikhangele izindlu zenezo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu
njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona
kwesi ngingake ngithi ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethelelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.